Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Abantu eZimbabwe bakhala ngokuswelakala kwemali ngesikhathi sekhefu lepasika. Izizalwane zeZimbabwe ezivela kwamanye amazwe ezikukhefu lepasika zithi akukhanye osokulungiswe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kulesi khashana esembusweni. Kulabantu abaningi emgceleni weZimbabwe leSouth Africa edolobheni leBeitbridge abathwele nzima ngokuzama ukungena elizweni. Kuhlelo lweZimbabwe Today axoxeni lamhla sizakhulumisana loZulu ngekhefu lepasika. Kuhlelo lwezomculo sileqembu le-Indefakusa elishaya imbube. Kwezemidlalo iqembu le-Highlanders lincikilana lele-Triangle e-Paperfield Stadium. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngekhefu lepasika. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.